sawubona baba Gandhi labalaleli ba Studio 7 okwaqala babethi indlala ayibulali muntu kodwa esikunanzelelayo ukuthi sibona kufana nezinkomo lezinyamazana singabantu lapha eMatsouth singananzelela ibona sokuqalile kakhulu ezifuyeni utyani kabusekho ukubonisa ukuthi okwenzakala ezifuyeni kwenzakala lathi ebantwini ngibona ngani lo mnyaka abantu kuzafika umnyaka lwana ukuthi abantu babedingela ukudla ezifuyo bephinde labo bezidingela ukudla indlala eMatabeleland South sesisondelela kiyo ngibona ngani ngakusiyafika end of August kuzaba ubuhlungu nxa laba abasincedayo ama non-governmental organization engasoze sikhumbule indlala ikhona eMatabeleland South ngoba indawo eziningi azitholanga lutho laba abasinceda abaqala ukusincedisa sidla ezitolo kakhulu kuzaba wesi lomnyaka ngoba abantu abethu abasediaspora eGoli naseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi njengoba betshona bevaleka amapholisa nemisebenzi baphilela bekhitshwa malala ukuthi kumele bebuyele zonakibo kuzoba nzima izinto ziyadura izimpako azikhuluma kula mali ngoba sonke isikhathi beziphiliswa ngelizwe leSouth Africa impuphu sesiyithenga nge-500 kwezindawo 650 kg ngoba thina emakhaya kakhulu ngasithenga impuphu sithenga ama-50 kg ngoba yiwo angani abangcono kithi angikhulumi amacimbi njengoba saba namacimbi sesithenga uwadle njalo sithela amanzi ngoba i-cooking oil iyadura i-2 kg kubo-100 120-150 rand. So kunzima kakhulu indlala baba Gandhi eMatabeleland South indlala yodwa ngikhuluma ngabantu abasebenzayo laba abangasebenziyo kangikhulumi kunzima sibili kakhulu sibona ngani ukuthi isikolo kathesi sikhangele indaba yokubhadala sibhadalela abantu abazobhala umhloliso imali zakhona ziningi othi siyozithatha kuphi kasikwazi abantwana abaningi baseziwebhala umhloliso
zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
inhlanganiso eziphathisayo baba Gandhi eziyizo esithembele kizo ukuthi ziyasincedisa zisathule kwamanje zithule akulokunyekinyekayo ngilethemba lemithetho ekugamendeleyo ukuthi laba abazama usincedisa babhizi bayasolwa ngoba silungisela ama-election nje kanje uhulumende uyabe funa ukuthi konke kuze ngaphansi kwakhe ebesekuthatha ngokuthi nguye onikeza abantu so kabantu abakathela uncedo baba Gandhi so sebuzimene obukhulu kakhulu indlala isihlasela kenyananzelela ngakwenziwa imicimbi njengobana imicimbi sibamnengi le mingcwabo umuntu sethi ngathi semngcwabeni ethi ha ngcono namhlanje ake ngidle ngendlela yokuthi kona emzini uyabe kwazi emzini wakakula lutho kunzima kakhulu baba Gandhi izitolo eziningi zazilalutho zi-empty ngoba laba odayo abasela amandla ukuthi bazakoda kuphi iyo indaba esinayo so sithi khona organization lawa amazwe kade sincedisa siyacela mpela ukuthi bangambuyele emuva basincedise ngoba ngani into yangabomo baba Gandhi yokuthi yekela balambe